Very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Selamukela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhlaka 28 ngoNhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukucwayisisa ukwenziwe nguhulumende kuveze ukuba omanisipala bachaphaza imali edlula i-$50 million.
Izimali zintshontshwa eziningi kangaka. Udaba lwe-service delivery vele aluhambi lapho esitungiza. Imigwaqo igcwele amapoto amanzi kakula.
Abahlabeleli bakwele Melika ama-MC bahlangana labeZimbabwe. Uhlelo lwabesifazane lamhlanje sixoxa ngodaba lokuthi bakhona abesifazane abavikela umkabo lapho bechayiwe kumbe bahlukuluzwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ucwayisisa ukwenziwe nguhulumende kuveze ukuba omanisipala bacatshisa imali edlula izigidi ezingamachumi amahlanu i-$50 million ngomnyaka odluleyo. Umanisipala weChitungwiza ngomunye othiwa wachaphaza imali edlula isigidi esisodwa i-$1 million. Siqoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela izakhamizi zaleli dolobho, iChitungwiza Residents Association, umnumzana Marvela Sikhumalo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuthi thina laphesi yikho sithi hayi lokho okufunekwa umunisipala ukuze iChitungwiza by 2018 ibe yisithi ezimele yodwa. Lokhu sithi kuyaxabisa, kuyayenzakala, kodwa akungaphumeleli manqabe ntshontsha imali zezakhamizi. Manqabe sebenzisa imali zezakhamizi ziyehlulekwa ukuthi kuphume egcekeni ukuthi izimali lezi zisetshenziswe njani. So kuthi thina kuyasihlukuluza kakhulu lokho, njalo kasithavi lalolu daba elwaphuma kumaphepheni lolu ukuthi umunisipala weChitungwiza laye ngomunye owantshontshayo imali leyi.
Manje kukhona yini eliza kwenza njengezakhamuzi ukuzama ukuthi lilungisise udaba lolu?
Yeka thesithe thina sike sibale ugwalo lolu noma silithole namhlanje oluvela ku-Auditor General. Nanga sesiqedile ukubala sesinikeza amagweta ethu la ukuze abone ukuthi kuyini esingakuyenza thina njengenhlanganiso emelela izakhamizi. Sesiza yenza imihlangano lezakhamizi sesibachazisela ukuthi hayi amagweta sethe sithathe le indlela. Abantu bangavuma sesithathe yona le indlela kumbe kubabophisa kumbe kucela emthethweni ukuthi hayi bonke abatshontsha imali leyi kababisele izimali lezo abazintshontshayo. Nokuthi siyabona thina kathesi into esikhala layo ukuthi izimali zintshontshwa eziningi kangaka. Udaba lwe-service delivery vele aluhambi lapho esitungiza. Imigwaqo igcwele amapoto amanzi kakula, amagetsi aphongucitha, amabhini kakatwa, konke lokhu zinhlupho esihlangana lazo thina njengezakhamizi.
Lo ngumnumzana Mavela Sikhumalo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeChitungwiza Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eChitungwiza. Abahlabeleli abane abakwele Melika besekelwa isigodlo someli wele Melika babe lomhlangano labahlabeleli beZimbabwe bemanyene lenhlanganiso yemagamba network leJibilika Dance Group befundisana eHarare kuyona le iviki. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Abahlabeleli abane laba abagoqela ama-MC, abezomgido lama-DJ bakuleli besekelwa isigodlo sommeli weMelika kuleli. Njalo bagoqela u-MC Jasi, uKen Fury oqhuba ezomdanso i-choreography kunye lo-DJ Johan G. Njalo babamba imihlangano yokufundisana yama-workshop labasakhulayo abaningi edolobheni leHarare bemanyene lenhlanganiso yeMagamba Network leJibilika Dance Trust. UNatalie Khombe weMagamba Network uthi basebenzelana lengcitshi lezi ngoba umculo we hip hop usungulwe kwele Melika njalo ujabulelwa ngabanengi kuleli
kule DJ then kule MC then choreographer and then e beat maker so yeah four ama practitioners I think four but e team yang kona I think le organizer 5 6 or 6 I think
Uthi abatsha abaningi bathakazelela umculo we-hip hop ngakho ukusebenzisa umculo onje indlela enhle yokunikeza amacebo athile kwabatsha kunye la kuZulu ethi imisebenzi enje iphathisa kudaba lokulwisana lesifo se-HIV.
Antsha abantwana bayathanda i-hip hop so and nxa sikhuluma nge-HIV sometimes abantu abafuni ukulalela because bayesaba so nxa ukhuluma ngesi hip hop then ingxenye abantwana bayazwa ukuthi kuthini ngama subjects angkhona
uplot makho okhokhela iqembu lomculo lomdanso elejibilika dance trust uthi izifundo lokusebenzelana okunje kugcinisa lemisebenzi yabo yokulwisana legciwane le-HIV ethiwa yi-step up to HIV esisabalala lelizwe lonke ngoba umculo onje uhuga abatsha uNatali uthi abatsha bathakazelela izifundo lozi okujabulisayo okwamanje
bayakuthanda kakhulu vele i-attendance kugcwele ama workshops angkhona agcwele so sibili ku-ride they're having a good time bayajabula
umakho uthi bacina besalela abanye ukungena ngokwandelwa ethi kwele Zimbabwe abatsha bajabulela umculo onje lowe Zim Dance Hall njalo abaningi bedinga amathuba okuzithuthukisa ngomculo uthi sebethekelele indawo ezijeneyo ezifana leBulawayo Mutare Masingo leGweru bebumba amaqembo azaqhubekela phambili efundisana labanye ukuthi baqhube imisebenzi enje abasakhulayo njalo bekhuthaza ukusebenzelana ndawonye emisebenzini yamasiko lentuthuko yelizwe lezi zethekeli ziqeda umsebenzi wazo kulolwa leli iviki njalo zidlulela kwele Uganda ezaqhuba khona umsebenzi ofanayo ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe
Leva laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakaka seku 909 medium wave la ku short wave 4930-5940 la ku 15455 kHz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa ngodaba lokuthi abesifazana abanengi babikwa bevikela omkabo lanxa bebachaya kumbe babahlukuluza. Ukuze sicubungule lolu daba, sixoxa lo Councilor Mpokiseng Sibanda ka Ward 19 eMalindi eMathetshaneni eNkayi. Siyakwamukela kuhlelo Councilor Sibanda.
Ngiyabonga mama ukuthi sike sonke ehlelweni.
Udaba lolu lokuthi abesifazana kwesinye isikhathi nxa bemangalela omkabo baphinda belukhuphe lo liyana udaba emthethandaba liyabonakala yini lakhona ngapho eNkayi?
Kukhona. Ngikhuluma ngiseze nje ukhona umama khona pha ewadini yami obebophise umkakhe. Kuthe nxa sekusiye court civil umama lalo belalise esibhedlela waphuma esibhedlela engani ungcono kodwa ubungcono bakhona bungekho right civil walala ngikhaya elokhu egula. Kodwa uthe sekumele aye court lo mkakhe wafika wathi khona hayi uze bazakhuluma nomkakhe ngikhaya. Hayi kabamnyekeli wayekelwa namanje waphuma wachiya udaba lwalo lunjalo kodwa ayisukuthi uyabeqeda udaba uyabe eyandise uhlupho ngokusukuluzwa kwakhe ngakupheli ngoba lwawona umuntu wazange aphiwe isigwebo sakhe sokuthi azi ukuthi umama omele amphathe ngayiphi indlela so uqhubeka emhlukuluza kusiba ngaleso simo ukuze wazama abazali bakho ukuthi bakuthathe bakuse kubosobhuku village evillage naleyo kwangani kuyakhuzwa kodwa endlini phela ngincane ifika selinobabili iyaba sekuqalisile kodwa abesephonga ukumela nje ukuthi hhayi ezilongo nje sisonke nje khonapha ngekhaya
kambe izizathu ubona ingani kuyini ukuthi abesifazana benze lokho
izizathu ezenza kho lokho abesifazana abafundiswanga kuyadingeka ukuthi kube lama-workshop okuthi omama abaningi bonke nje esigabeni omama baye ku-workshop uze babe nezibindi zokuthi nxa umuntu angafaka ikhesi yakhe epolisi ayimele iziphelele hayi ukuthi ayi-withdraw
direct from Washington
kungaba yikuqakathekisa ukuthi kuthiwe bendile umuza uchithekanga kumbe vele bafuna inzuzo kubo baba la
omama phela ezele kubukhono misiphansi asina lutho athi singabantu esile dependency kubomngethwa ngithi okwesibili omama futhi uyabo sebona ngani umendo wakhe usuphelile so abe sesithi vele lakudala endulo kwakuthiwa khona uyahlala phezu kwamalahle kuze kuphole ezangekhaya zikhitshwa ngenye indlela eyavele yabulala omama kudala bekhuliswa ukuthi lokhu sihlukuluzwe njani uthi umama ukhalele emsamo so omama balokho bekuphethile khona abakuyekelanga lakathesi nje angakufaka esekufakile uyabo sebona ngani sekhiphe imfihlo yendlu yakhe abe sebona kungcono ukuthi ayiprotekte ngokuthi athi hayi umngani ngayekelwe siza kulungisa
Kubhahile yini kathesi ukuthi lizwe nje ukuthi kulabo mama abahlukuluzwayo emzini yabo njalo kuyini okwenza obaba labo benze njalo
Lokho kubhahile akukabi ngono kuyaphambili ngoba omama silokho silokwesaba okokuthi kasazi kasifundiswa ngathi balutshwani esiyake singene kuma workshop ngingaba kwazi mina njengoba ngingikhansela ngela ama workshop amaningi but omama lapha ekhaya ku community kunzima ngoba lawo ama workshop nxa ebuya ngenxa yokuthi baba besesaba bengenazi indlela zokuthi bangakwanisa ukuthi babanike ukudla batshone belabelanga lonke bakwanisa ukuthi bangathi hayi sizafuna omama lobe ewadini abangu-50 iwadi yabe lama-villages angu-5 so kuyaba kungazange kusize lutho ngoba babe balutshwane abafundileyo umuntu oxoxelwayo nomuntu ofundisiwe ngene ku-workshop uthiyeni uzasale lokho enjalo lwani oxoxelwe uzabe lokho enokwesaba ngoba ngazange afundise ngazange abe nesiqiniso sokuthi yena ngokwakhe angasizwa nga njalo obaba bona ngokwabo okubenza benze njalo ikuthi bazi ukuthi owesintwana vele lakudala kwakuthi ungaphansi komkakhe so bona babona ngani ukuthi abe ukuba ngaphansi komkakho ikuthi wena ube ngomplano wokuthi loko ungazisukuluze ungaphumi wande ngenxa yokuthi vele awunalutho uthembela into yonke inzuzo yonke ekuthi ube lakho ukuthi ube ngumntu endileyo olomkakho ngoba omama abaningi kasisebenzi njalo asinalutho ithemba lonke
lokhu kokuxoxa ezindlini kuyasebenza yini ukuthi udaba loluhluzelwe ezindlini kumbe kulungile ukuthi lusiwe emthethwandaba
ezindlini noma sixoxa akutshintshi lutho udaba lolu lungaphelela emthethwandaba lapho lungalungiseka khona njalo okunye mina ngikhuthaza omama omama nxa esethe wahlukuluzwa aye emapholiseni aye mangala ayekele umkakhe ayelithona uficale lizikuthi uzabuye etshintshisimo uzabuye esehlelekile esemazi ukuthi umama wangwakhe naye ngumuntu njengaye umele amhlonipha amphakamise yingxenye yemuli phakathi komuzi wakhe hhayi nje kumphatha isane ngomuntu oyisigqini ophelelwe yikuthi angaye angaphosela indawo oseyisilevu phakathi komuzi abe ngumama wangwakhe kube nothando endlini kube lokuxoxisana okuhle okuthi nxamunye ngalingazisani lixoxisane ize liye lifike kwethini livumela omnye la kuzisise omnye la kuzisise lisale lonke linjani liwinwin kungabi loluze wini kodwa lonke lihlale ninjani likusemlevu
hhayi imalapha ingxoxo yethu sibongile ukuxoxa lawe ikhansila
hhayi ngiyabonga
leyo bekuyingxoxo lo khansila Mpokisengizimanda kawadi 19 emalindi emathetshaneni enkayi asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami owenu usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga ke sithandekile Mhlanga njengokuzwa kweni ke balaleli uthi yena uyabe khona njalo kolunye uhlelo oluphathelane labesifazane kuviki ezayo okwamanje ke kesizwe ingxoxo lomculi eseyethulelwe nguGibbs Dube weStudio 7
Mina igama lami ngumeli Sikhumalo ngishaya ngikhona lapha eZimbabwe eNarare idlaladelele lithiwa reflections siliphumise lonyaka but uzananzelela ukuthi ziqalise ukuphuma ingoma zakhona ngenyakenye oyakuqala khona lapha ithi yona Jesu varipo lokhu kusitsho ukuthi uNkulunkulu ukhona uyasithanda njalo uyafuna sisondele phansi kwakhe kumbe sisondele eduzane naye yingoma nje embambayo engizondeza kakhulu akuNkulunkulu esibili ithi yona noma kanjani yingoma ethi noma sokwenze njani ngizabe ndoke ngiyikhuleka inkosi ngizayibulela ngizayicelela ngoba nje ngizwa kusitsho ukuthi impilo yami ifanele ibe njalo esithathu ke ithi yona impilo yami lapha mengikhangela nje impilo kaJesu Kristu ukuze akwenzayo emhlabeni weza nje ezongisiza ngathi ikudabula engilakho empilweni yami enza ukuthi ngikuphumise engomeni yona le ethi impilo yami lizananzelela ukuthi even nabantu abathathayo bangayisebenzisa nje kalula
Dingulungama, dingengelumusa. Dingulungama, dingengelutando. Dimebezama, dingengelu.
Esine, umambo Jesu. Umambo Jesu nje ingoma ekhuluma ngokuthi uNkulunkulu wathi ethumela indodana yakhe eyodwa uJesu Kristu weza elenjongo eyodwa eyokuthi angikhuphe esonweni. So wayicabanga nje ngami, wayicabange impilo yami. Esihlanu ikhuluma ngemkhuhlane wemvukuzane. So ya, sikhona apha nje singabantwana nje bakankulunkulu abathanda uNkulunkulu. Iqembu lethu lithiwa i-There's One Voice iligoqela umfana nje oshayela i-bass guitar othiwa nguSam. Asemthathe lapho ukuthi ngumuntu nje okhangelelwe phansi elizweni lethu leZimbabwe, kodwa ke ngingathi ngumuntu othayayo sibili okuzwayo. UDavid Fanga singiyotshaya amakhizi ethu uzi ukhoza yovuthelayo lokho kuvuthelayo kuthiwa ngithiwa i-trumpet umbe ngathi umbe i-saxophone. Ngiyosenzela lokho. Mina ngiyahlabela ngithanda leli acoustic guitar. Silo Deborah umbe singathi uDeborah lo Natalie ibabahlabela amankazana endlabela lawo abasincedisa-ke ngama-backing vocals. Lo Thabane Khumalo la ikhona khonapho uyasincedisa ngama-backing vocals la khonapho. Ya.
Ingoma ke emnandi kakhulu lapho esiphiwe ke lijaha elihlala khonale eHarare licula likhonale ujaha lako Khumalo. Sigcibe ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukana kasikhangele besilakho. Ukuxwayisisa okwenziwe nguhulumende kuveza ukuba omanisipala bachaphaza imali edlula i-$50 million. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama uChris Gande lila.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.